Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kobulawayo kungakubangelwe ngezokubandlululana ngemhlobo na.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking.
Inkampani ebona ngokwethulwa kwemibiko e-site ithi isiqeqethe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi owaka test silama sithi khona ama media information hubs ayi 18.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga alo awegwanda axexebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF.
Akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko yiZANU-PF nje ihutshula amanga okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kungakubangelwe ngezobandlululo na. Bakhona abanye abathi kutshengisela lokhu okube labantu abalutshwana kakhulu ngokokumisa inkampani ye-33 Investments eyakobulawayo ukuze kufakwe enye inkampani evela eHarare besithi le ekhona kathesi ihlawulisa imali enenge kakhulu. Abanye bethesa icala umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami icala lokufuna ukususa inkampani ye-TTI. Sehlulekile ukuxoxa lo Kambarami kodwa senelisa ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okumi ibandla labo ngalolu daba.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking. Njalo amakhansela awe-Citizens Coalition for Change kavumelani lakho ukuthi imali yangkhona ibe ngephezu okwenza ukuthi idolobho liswele i-business. Ngoba umkhosi wokwakathesi uvela kulabo abasebenza phakathi kwedolobho esithi ngesikhiwa yi-CBD, abasebesithi bona izimali ezibhadalwa abantu esidingwa ngukhansili esidingwa yiyo nale i-33 Investments bathi imali le inengi kakhulu iphezu kwamandla abo, njalo becela ukuthi kube le ndlela eyokuthi kuzwisisane, kube le ndlela njalo eyokuthi kungabi angazani abantu sebelobola bona behlala edolobheni. Njengomphathi siyakunanzelela ukuthi i-parking system ike yaba khona kodwa hatshi edula kangaka. Abahlolisisayo bathi i-parking yakobulawayo idula iziyedlule ezinye indawo zeMelika.
Sizwa abanye besola umnumzana Kambarami umsekeli kameya besithi yena nguye oyebangela ukuthi kube lokungahlaliseki kudaba lwezokupaka ngoba efuna ukuthi kususwe inkampani ekhona bese kufakwa enye evela eHarare. Lithini ngalokho?
Alawo ngamanga aluhlaza choko, njalo uKambarami kasuye abamcala bemqambela amanga lawo bafaka le gama lami phakathi kwendaba yena leyo engawuthi uthi ngamanga aluhlaza ngabantu asebekhangela isibongo sika Kambarami babona kulo ara bahle bathi ngowesishoneni ngabantu abadinga ukuthi abantu kube lokuphazamisana ngendaba zomhlobo bese besithi uKambarami ke ngowesishoneni nxa ngowesishoneni sokumele phela abulawe yimcabango yabo ukuthi njengoba uKambarami ngowesishoneni sokumele abulawe kasamelanga yena abe lombono lapha kontuthu kasamelanga yena abe ngumuntu osebenzela idolobho lokho vele umthetho waleli lizwe uyala njalo labo bantu ngabantu abangela ngathi ingqondo zokuthi ubulayo aqhubekele phambili namhla bekunokutshengisela ebingaso program bingaso nhlelo ye Citizens Coalition for Change kodwa nanzelela ukuthi laba abacala uKambarami sebemfake khonapho njalo bafake ibizwe lami khonapho ayiso nhlelo ye Citizens Coalition for Change njalo umuntu okhokhele ukutshengisela kwanamhla kaso umuntu olilunga le Citizens Coalition for Change so kusuke kwabanzima ukuthi bona abe Citizens Coalition for Change change bazibone sebekhona ngenxa yokuthi bese kulokukhuluma okubi uzananzelela futhi ukuthi kucalwa uMantshi ngathi ujudge wayekhona ukuthi engabe wenza waletha isinqumo esa yenelisa uKambarami uDabiyele council ngenxa yomhlobo into ekhona ikuthi iSupreme Court judgment eyakhulula yayenza uKambarami abe lamandla ukuthi abuyele ecouncilini yenzwa isikhwicamfundo uJustice Mathonsi ningazi nxa uMathonsi esevela phetheya kwaShangani
alo ke ngumnumzana Swithan Jirodza isikhulumeli sebandla lesi-CC kobulawayo Inkampani ebona ngokwethulwa kwembiko e-site ithi isiqeqeshe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini lokuthi babekwazi engayisiyo yeqiniso kusukela ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo. I-site ndawonye lenhlanganiso ye-Interlink Academy iqhuba lolu hlelo eMathabeleland South North lakobulawayo endaweni ezibalisa iPlumtree, Matopo, Stairs, Nyandeni, Tepe, Filabusi, Nkayi, Lupane, Cholocho, Tete, Wange, Vic Falls, Nkulumane, Mpopoma, Pumula, Legwanda. Umnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi wesayithi uthi lanxa uhlelo lolu lwaluqondiswe kwabasakhulayo kuphela ekusungulweni kwalo abadala labezinkonzo labo bayalukhwabitha. UNdebele utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqakathekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwe-media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi abalawo ngithi abalalo ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo WhatsApp ebulenjini lapha kuyini okungamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko-ke sisebenza lenhlanganiso ye-Interlink Academy ese-Germany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama-youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngwamanga, umbiko lo ngweqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezijiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama-workshops kumbeni ama-meeting amabili ngenyanga bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu i-fake news uyibona ngalokhu information ihamba ngendlela ezinje nxa sikhuluma nge-internet security ngabo-bullying into ezinjalo kuyini njalo abantu bangazivikela njani ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayaqilwa ebulinjini lapha imali ziyahamba imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha okathi kulabantu abadala abaningi asebesebenzisa iWhatsApp abatshona beqiliwe kumbe abathola i-information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Valwamukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezinsuku. Babuya ngobuningi babo yini? Njalo kulenzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi okwakathesi silama esithi khona ama media information hubs ayi 18 6 akobulawayo 6 asemathebeleni north 6 asemathebeleni south. So kuma each hub leyi kukhona abantu esithi ngama community multipliers kumbe ama community trainers ababili, meaning kulama community trainers ayi 36 emathebeleni yonke. Every month ama community trainers la abiza imihlangano emibili lapho abatrainer khona abantu. Abantu bazibuyela ngobuningi lababo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze-information literacy lokhu bangavikela njani ukuthi bengayitholi imbiko leyo ngamanga, kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhadalwa ukubuya kuma-meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi, uzananzelela ukuthi sesivele sesiku-election mood. IZimbabwe izabe lama-election next year, sekuke kwaba lama-by-election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama-elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhileta kuma-WhatsApp lapha lakubo-Facebook lakubo-Twitter. So izakhamizi nxa zingaba lolwazi ukuthi ziyabona njani ukuthi imbiko lo ngamanga lo liqiniso, ziyancediseka kakhulu. And sithole ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu lapha ama-churchi, abezikolo, bonke nje basibiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo ukwenzela ukuthi bengabi ngama-victim embiko le engasoqiniso.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wenhlanganiso ye-Site obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalungalo awegwanda angamachumi amathathu lantathu 33 aqeqebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF ngeviki edluleyo liveze abantu laba kade begqoke impahla ezilombala olithanga, lisithi abantu laba sebesuke kubandla le-CCC. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathepeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lokhu esikuzwayo kuba kulamalunga e-CCC achiye ibandla leli ibandla labantu akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko, yiZANU-PF nje ihutshula amanga. Okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle, kuvele kuliqhinga kumbe kuyi-strategy esidala seZANU-PF. IZANU-PF ayiqalanga namuhla, singazala lathi lokuzalwa IZANU-PF kwakuzwakala ukuthi thethe amalunga ayo yawakhipha kubo mawubona kude, yawakhipha kubo maradio isithi la ngamalunga ephathi enje asechiyele ephathi esiyajoyina iZANU-PF, asechiye izaphu ngesikhathi esidluleyo, asechiye izumu, asechiye kwaphi ama-opposition party ongacabanga. Langensuku zethu sise-MDC kwakuvele kuyinto evamileyo ukuthi iZANU-PF iparade ama-members avele ngawe iZANU-PF iqambe yamanga ithi ngamalunga ebandla le-MDC. So lalamhlanje ngokufanayo iZANU-PF iqhubeka ngamaqhinga ayo esivele siwazi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazakhohlisa ubani, kodwa ivele into esiyaziyo. Mhlawumbe indlela yokuthi bajustify ukurika lokho abafuna ukukwenza.
Kodwa ungasitshela ukuthi lona ibandla liqine okunganani khona ngapho esigabeni seMath South?
Msakazi, ibandla likhula ngendlela emangalisayo lapha ngithi eMathebeleland South. Ibandla le-CCC libandla elijoyina ngumuntu wonke phose nsuku zonke. Mhlawumbe okunye siyabe sizama ukuthi lathi sivikele ama-members ethu kuZANU-PF njengoba sisazi ukuba iZANU-PF ilocuko okunganani emuntwini oyichiyayo. Abanye baze bafanise lokuthi ukuba lilunga leZANU-PF yikugada isilwane. Ungavele ugada isilwane kufuze ubambelele uqine endlebeni ngoba ungawe ungawa kumbe ungehla esilwaneni siyakuchibilikela sikuhle. Baningi kakhulu kakhulu abantu esilabo abasuka kuyo leyo ZANU-PF bejoyina ibandla lethu. Abanye senza imihlangano emzini yabo esithi ngama kitchen meetings sibaqinisa sibamukela ebandleni le CCC. Kodwa kuyingozi kuba sibaqambe kakhulu ukuthi uzibani uZANU-PF uzibani senze lokho sibafake kubo bamawubona ukuthi sibafake ku social media siyabe sizama ukuthi sibavikele ukuze isilwane lesathi besigadile singabahle. Ngamafitshane msakazi ngizama ukuthi ngithi ibandla lethu liyakhula ibandla liqinile. Senza lokho esikuthi ngama polling station based branches kuzigabana zonke zalapha eMadebeni South. Amanga lawa ahlale khulunywa iZANU-PF labalandeli bayo ukuba ibandla le CCC alama structures ngamanga aluhlaza atetshoko sibhizi siyakha ibandla sasuka from scratch kumbe saqala phansi siyakha ibandla sisenza ama polling station branches lawa sibe labantu esibathi ngo village point person nge village yonke lapha eMadebeni South.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CCC esigabeni seMathepeleland South ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekhona le eMathepeleland South. Okwamanje ke sikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo Andrea the Vocalist odabuka edolobheni le-Victoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo Aubrey Qwana wakwele South Africa abe bonke khonale kwele South Africa kuyonale impelaviki. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le. Omunye wabaqoqa imali le umnumzana Juma Ulete utshelele liphephandaba ukuthi ibandla leZANU-PF lazama ukumisa ukuthi bathathe imali le enkundleni yeGoFundMe yikho okwenza baphuze ukuthenga imota le. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey emsakazweni ngiyabingelele emsakazweni msakazo muhle msakazo othandekayo msakazo osakaza iqiniso ngabe linjani inde mbingelele bonkabalaleli wonkolaleli Studio 7 ngiyambingelela ngezindawo hayi liboke livume phela abalaleli awu hambe shwa sesiyadlala sibingelela lingavumi liboke lithi yebo libe seliqalisa indaba zenu lami ngithanda ukuthi ngithi yebo ngingaqalisa indaba yami kubo bonke abasingelelayo hayi siyaphila. Indaba ekhona lapha balandeli bamabandla ezombusazwe ukuthi please bakithi siyacela siyalincenga singathedisani ngoba okuzakwenzeka kusaza kasikwazi yabona asikwazi abanye bazebethe kathi emarapista hlabane hayi futhi hayi kunzima yazi ukuthi into eliwa umqondisi ukuthi i 70% yamandebele kayisebenze emandebeleni and then i 30% yabantu besishoni kube yiyo esebenzele esindebeleni and then 70% yamanye ishona isebenze esishoneni is 30% yamandebele iyasi siyasebenza khona into eliwa ngumqondisi. So uChamise ngakwanisa ukwenza lokho umqondisi kaselampi akuselanto oyilwayo. So please bakithi siyalicela lingalwi ukuthi angilasikhathi ngaba lizokuningi kodwa nje siyalicela bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani njani basakazi nabalandeli be Studio 7 nonke nje indawana zonke zamazwe ayilana mina ngithanda ukuthi ngikhulume kancane ngalendaba ekwenziwe izekhi leyo ukuthi imali yokukhe yokungezelela imali yokufuna ukudinga uma ufuna ukuba uncintise ungumongameli suka ku-$1,000 yaku $20,000. Ya ugwadi lowo engaphika yenethi abakwazi kodwa vela ayikho into eyenziwa izekhi abangayaziyo. Njalo lokhu akukhulumayo lokho ukuthi izekhi liqembele izimele unamanga ibona izekhi ngezanu i-department yezanu okusegcekeni nje okubonakalayo ukuthi noma isiphofu singaboniyo siyaze sikutshe ukuthi lokhu i-department yezanu uqamba nje amanga umuntu omdala lokho nje ukuthi abangaka bavumelani lakho abayali njalo ngoba izekhi iqembele izimele ukhohlisa abantu izekhi ayizimelanga izekhi izanu PF straight izanu PF yona egcweleyo kanye bonke bakhona phana umgwadi bebekhona phana nje beyihlazi indaba yakhona. Ngiyabonga ukukhuluma uThulani lo enkaye kosikhubo khona
ntungamili linjani labo jonga kandemiri kona ngapho labanye nje bonke tanuno kawande sambeni u-2023 abangaze bekhanyalale bethini labo bona abantu abathi ngabezanu ayizanu lokhu ibuyele siyale kuhle ukuthi singabayeka ngasonke siyabe sifana nje.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elihle yellow movement abalandeli bonke be-CCC ngithi lingatshwali uvalo lihambele ebhalisa ukuvota lingakhulumi ngomlomo sandeni ngokuregister sande futhi ngokuyavota kunzima kwele Zimbabwe nangumnanga gwalayelezane yakhe sebe siyatshela izekhu ukuthi i-2 president kumele nxa ukhontesta kumele ubhadale 20,000 amakhansila abanye 1,000 abanye 500 abanye 100 ngendaba zokuthi sebebonile ukuthi abantu ababafuni kabasozi bethola abantu sebe-charge imali zona lezi kwenza ukuthi abanye behluleke ufithela kulezo ndawo bekwazi ukuthi bengihluleka izanu PF izabe iyiyo yo-DBC winner singoba abantu babe bengafithelanga ngenxa yokuswelakala kwemali andikunzima okwezanu lezekhi lokhu kuzwisa ubuhlungu okuthi unkulunkulu ngawe uyangenela shua andikunzima lo namanye amazwe vela thula abukele nje izanu isenza izinto ezingelangqondo lezekhi yayo sebethethe ilizwe balenza ilizwe labo sebefuna ukubusa abantu benza ungathi abantu zinyoni bona yibo abantu okweZimbabwe kuzwisa ubuhlungu shame kakhulu but hayi kithi njengebandla lethu yellow movement balamanga noma bethe 20,000 ngazi ikhothi yehlule iyale njengobana vele lamakhothi angikhona ungazi ukuthi wothi siye uhambisa udaba lole khothi ikhothi yangikhona njengobana ihlibiwe itshele okokwenza ungavele uthi wena uzavuka ungekho umajistrate ahla qhuqhe ngoba uyabe sethuselwe ngamafoni umajistrate akhuluma intando yezanu PF vele umajistrate uyathatha nje okungamaphepha elahlele kashiyana kuqhubeke kunjalo kuyi 20,000 kodwa hayi thina nje ebandla le movement yellow movement hayi sizimisele sizokwenza khona lokhu siyakwanisa ukutshaya imali zona lezo into encane sizibhadale and sifithele indawo zonke vele sizafithela lokhu ukuthi kuthiwa senziwa ukuthutha izanu PF thina lokhu vela sikusebenzi thina ngoba sikhathele ngezanu PF ingadlali ngathi kade siyabe senza njalo idlala ngabantu ngaphi ehluleka ukuvusa izibhedlela ehluleka ukuvusa izikolo kade singagula ezibhedlela kula parasite ngoba bona balatshwa out vele kwezanu PF lokhu umbuso kasathane lokhu kumele uphume
linjani lonke ku-Studio 7 linjani okhulumayo ngumankomo elufane esomgoro ngiyathaba sibili ukuzwa izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasikuzwa.
Salibonani buko Studio 7 njani lonke nje lonke elilaleleyo nje u-Studio 7 kuqala ubuze lo etsholotsho ku-Ward 7 ngisasele sicelo bantu ngiyacela ngicela ningidlulisele bakwa-Studio 7 umnyalezo wabakwa-econet ngibeke nje kanjalo nje kusile booster lapha ephumule 25 ibooster le singasho sithi iyasebenza yebo singavuma sithi iyasebenza ngoba isebenza kwama-hours iyasebenza ekuseni until ntambama ngaboma 5 gone kusiyasela network sukubonga sela network shuthi ngenye indlela mbesebe sishuthi thina singaze sasebenza imisebenzi yethu emasiya emakhaya angazi kwinkosi emangaza kukhuluma kayo sizasho njalo shuthi sebebi ngoba phela emini yokufanele ube busy nge-WhatsApp ebusuku sokufanele ulale usebenzanga lutho ngoba phela ziba ziningi izinto ofanele uzilungise emini kufanele ukuthi emini ubusebenzi sebenza nje intambama isikhathi se-WhatsApp uthole isikhulu kuphendula nabantu laba kade ukukhuluma nami nge-WhatsApp manje sokufanele emini yonke usasebenzi ngoba inethiwek yakhona vele ngendlela esenza ngakhona injalo nje iyabe vele isokolisa thina abanye so ngiyacela abantu lingidlulisele umyalezo lo kwa-econet basilungisele ibooster leya kaze kwafani khona ngayo yibafanele bakubone vele phela kufanele uma ngabe ubeke into yakubuhamba usiyayi-check ubusiyabe usiyayikha
bakhangela njalo nje ubona ukuthi kushoda ini kwini okushodayo angazi bona mbaka bakhangeli bona laba abakhathaya angazi ukuthi mbe bayakhathe ababoni konke kwenzakala ngicela ningidlulisele umyalezo lo angibonge khona lapho ngiqala ubuze lo inkosi
alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso ephathisa ngokuhlomisa abasakhulayo ngolwazi lokuziphilisa e-Economic Empowerment Group i-EEG ithi izimisele ukusebenza labontanga kungakhathalekile ukuthi ngabemadolobheni kumbe ngabemaphandleni. Kumaviki ambalwa adluleyo ibisebenza labatsha bedolobho lakwebulawayo abathatha izidakamizwa bebencedisana ukuthiyana lalumkhuba njalo bebanika inhlelo ezijeneyo ezokwenza ezihlose ukubanceda ukuthi bazinakekele. I-EEG ibuye yathi izimisele ukusebenza labontanga bemaphandleni okuhlanganisela lamantombazana. Ngesizwe okugcweleyo kungxoxo enziwe nguGainer Gumede Saidi exoxa ke lo mnumzana Chimombe.
Economic Empowerment Group yafika eMadikeleland and yaqala I think kwakungumatha ayenza i-anti-drug and substance awareness campaign kuyenza in conjunction with the Scriptural Union. So sathi senza i-campaign le sathi we-encouraging i-youth ukuthi betshiyane le nto zamadrugs betwala into ezalayo and come and join hands with the Economic Empowerment Group ukuthi bombane ukukhona into and thina sakukhangela kakubona ukukhona kulama program awabekwa ngabomthulinyuke.
Lolo hlelo lubizwa kuthiwa yini njalo ngolokwenzani?
NDS 1 ikhangelela ukukhona abantu abakeZimbabwe can take up opportunities ku-mining, ku-agriculture, ku-tourism and manufacturing. So thina njenge-EEG sakuqakulula sabona ukuthi khona no ama-youth akwanisa ukuthi engene ebe part of development yelizwe. We need it our own country. Thina ngibuye thina meleni ukuthi abanye bebuye bezosenzela i-mining ukuthi thina sikwanise ukuthi izenzele. So sabona njalo ukuthi khona kuqakathekile ukuthi omunye wethu emadevelopment ebe kugcina igama e-organization enje. So mina ngize ngaba ngu-one of rounder e-economic empowerment ukuze bami ngibe ngikhangela nalithi ngapha emathawubona ukukhona ama-youth bakwanisa lapho ukuthola ithuba ekuthuthukiseni
lizwe. Ngathi lowo mkhankaso wahamba njani?
So that campaign went very well. We partly encourage i-youth ukuthi kelela khona lahamba kuhle kakhulu. Sathina ama-youth amaningi nedafika over 500 njalo kwayimbaika ebatarken kube amapiano amarori abuya khonapho barangana lama-youth beba-encouraja labo ukuthi no-came from rathers and so forth. So it went very well njalo emakubulawayo lilethaibaesenza ama-project eshokhesa ama-project like tile making god wearing sheep wearing and so forth. So ama-youth ayebona ukukhona right yakwanisa ukuthi senze kwimbuzi yakwanisa ukuthi senze amathawini kodwa
kubikwa belilo hlelo elibe lalo esigabeni sewange eMathebeleland North ungasithi fahla ngokuthi kuhambe njani
lelo lelo lewange ekuthiwa sewange emaphobhele emano. So bahamba khona ngalo again it was well attended by 20,000 people ewange ugazabi era entertainment and that in the network and the economic empowerment group and generally it is a netball uri amankazana lelo lama kids makedlala netball that encouraging to stay healthy and also again from child and that is one of the common the day time so there is a donation sanitary pads and sanitary pads that the overcapacity team has mobilized also a lot on the diaper especially for Bafa like the United Kingdom is helped to do actually to the donation of these sanitary pads It's actually a problem because you know the number of girls who, if you empower them economically, which you can be totally love in the which you open is fully my hands away market garden. It's a totally man who does to me the market. And the market garden, especially with the Nimbuzi, is a very lucrative business. And then in areas like in the south, Ogule mining, we also encourage the girls to have those sales in the mining industry because it's not only they would make it go amateur.
Alo ke bekungumnumzana Bheki Thimombe omunye wabaqondisi benhlanganiso ye Economic Empowerment Group obexoxa ecingweni lo gainer ku Medesa iDO Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo.